Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ziziningi osiphe indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 zibandlela 2022 ngugaino Gumede Saidi endabeni zethu namhlanje Inhlanganiso yeZEC ithi izahlolisisa izikhalazo ezivela kumalunga edale lePhalamende lawe Senate ngogwalo lwe preliminary delimitation report njalo ikhangelele ukuqeda lokhu ekupheleni kwayona le inyanga.
Sokufuza ukuthi iripoti liyana ingasuka kuzeki ihambe kumongameli, umongameli ke ebese siya igazetha ukuthi hayi amaboundary amatsha aleli lizwe kuma-constituencies la kuma-wards yila.
Owayelipholisa owetheswa icala lokubulala abantu abathathu uJason Mubavi umiswe phambi komthethwandaba namhla eHarare lapho umantshi anqume ukuthi kudingisiswe ngembiko ethi watshaywa ngamapholisa.
Esikubonileyo ukuthi abantu bethu balokhe behlukuluzwa nxa adusizwa even lo muntu umpholisa okhangelane le ndaba yakhona ayihluzisisayo uyabona ukuthi ngumuntu owaphongukopha abantu.
Uhulumende namhla usungule uhlelo lokupha izikolo imitshina yama-laptops njalo uvule ngokusemthethweni indlu yokufundela imitshina le koBulawayo. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi izahlolisisa izikhalazo ezivela kumalunga edale lePhalamende lawe Senate ngogwalo lokwabiwa kwezabelo zokuvotela olwe preliminary delimitation report njalo ikhangelele ukuqeda lokho ekupheleni kwayona le inyanga. Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo weZEC uNkosikazi Priscilla Chigumba eHarare namhla esamukela ugwalo lolu kumongameli Emerson Mnangagwa yena oluphiwe iParliamente izolo ukuthi laye aluhlole. Umongameli Mnangagwa uthi uzaluhlolisisa kusasa. Omunye wamalunga ekomiti yedale leParliamente eyakhethwa ukuthi ikhokhele uhlelo lokucubungula lolugwalo umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukukhangelelwe ukwenzakala ngalolugwalo kusukela namhla.
Bese bebona ukuthi yipi elungisekayo bese belungisisa i-report ayisayiphenduka eParliamente sokuphelile sokwedlule nxa ke sisuka kuzeki iyabisisiya sayinwa kuphela ngumongameli laye nxa sivela kuzeki kasela amandla ukuthi etsho ulutho kuyabe sokufuza ukuthi esayine kuphela iqhubekele phambili sokusiya setyenzwa. Izeki becubungula ke lokho esithe khona yikho esikubonileyo njengamalunga edale leParliamente bangaqeda ke khonokho bazalungisisa abakulungisisayo kodwa abaye bekutshilo yikho okuyakube kufuza ukuthi kwenzakale bale final say akusayindawo. Sokufuza ukuthi report liyana ingasuka kuzeki ihambe kumongameli, umongameli ke ebese siya igazetha eyifake ku-public notice, i-public gazette ukuthi hayi amaboundary amatsha aleli lizwe kuma-constituencies la kuma-wards yila. Abantu ke sebesiyazingenela ukuya campaign omunye lomunye kwazi ukuthi yena ukampenela ngapi. Oseluphelile lolu hlelo sesiyahlangana lokuyakhangelelana lolunye olulandelayo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda ilunga ledale leParliamente obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Owayelipholisa owetheswa icala lokubulala abantu abathathu uJason Mubavi umiswe phambi komthethwandaba namhla eHarare lapho umantshi anqume ukuthi kudingisiswe ngembiko ethi watshaywa ngamapholisa andubana aphindele edale mhla ka-6 ngenyanga ezayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
umnumzana Muvevi ubelokhe esezandleni zamapolisa ngemva kokuba amapolisa ecele idale ngolwesithathu ukuba libavumele ukuthi aqhubeke egcinwe yiwo ukuze awasize ngophenyo lwaloludaba. Phezu kwalelo cala lokubulala abathathu, umnumzana Muvevi wetheswa elinye obikwa walidala esikhathini sangemuva elokubulala lamanye amabili awokufuna ukubulala. Ngaphambilini kokuba ludluliselwe phambili udaba lukamnumzana Muvevi, umnumzana Muvevi wetheswa icala lokubulala abantu abathathu endaweni yeWedza ngolwesihlanu olwedluleyo, abagoqela enye inkokheli yezokholo lwesipostori umnumzana Crispin Muvana Karerusine obele minyaka engamachumi ayisithupha lambili 62 yokuzalwa, uinspector Maxwell Hove obele minyaka engamachumi amane lantathu 43, kanye lomnumzana Munashe Mujani obele minyaka engamachumi amabili 20. Ngasikhathi sinye umthethwandaba udlulisele phambili udaba lommeli wesigaba sezengeza West edale lephalamende umnumzana Job Sikhala lokuthi kwethulwe isinqumo kusicelo samagqwetha kahulumende esokuba alethe obunye obufakazi obutsha lona icala lakhe selaqala ukuthoniswa. Igqwetha likamnumzana Sikhala kulolu daba umnumzana Jeremiah Bhamu ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
To enable us to file a replication to what the state
ukuze sanelise ukuphendula lokho okuthiwe nguhulumende kusicelo sethu, siphikisa kulethwa kobunye obufakazi ngemva kokuba seluqalile ukuziwa lolu daba lukaJob Sikhala.
Kusenjalo umthethwandaba unqume ukuthi uzalalela ngomvulo ozayo udaba lwabameli bedale lephalamende omnumzana Amos Jibaya loCosta Machingauta labanye abe-Citizens Coalition for Change ababotshwe ebudiliro ngomgqibelo besetheswa icala lokubuthana ngokungekho emthethweni ngenjongo yokufuna uqala udlakela. Umnumzana Wilbert Mandinde elinye lamagqwetha alabo ababotshwa ebudiliro ulandisa kabanzi ngalokho kanye lokuthi bakhathazekile ngase beluphele abakuleli qembu elabotshwayo abalokhe bevalelwe labanye.
However, we will try our best to ensure that we finish with the witness.
Kodwa sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuthi siqede ngabafakazi ngomvulo, siphe umthethwandaba ithuba lokuthi ubhe isinqumo kulolu daba.
Esinye isiphathamandla kubandla le-TRC ebesisemthethwandaba lamhla ukuzoxhasa abanye babo unkosazana Ellen Shiriedenga upha umbono wakhe kulokho okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Esikubonileyo ukuthi abantu bethu balokhe behlukuluzwa nxa adusizwa even lomuntu umpholisa okhangelane le ndaba yakho nayihluzisisayo, uyabona ukuthi ngumuntu owaphongukopha abantu njengokhuluma kwakho ukuthi ngabona abantu begqoke izikipa eziyiyelo ngikho ukubabopha. So siyabona nje ukuhlukuluzwa, njalo sibona ukuthi lo mthethwandaba wethu ulokhe uphuza ukulungisisa udaba lolu ngoba sokuthiwa bephenduke ngemandi, and njalo siya ukuthi ibheyili lilungelo lomuntu lomuntu and umuntu wonke umele phiwe ibheyili.
Amagqwetha amela ababotshwe ebudiliro laba aveze njalo ukuba abathutshisi bakahulumende sebekhalaze ukuthi kulethwe njalo omunye umfakazi u-officer in charge wenkamba yebudiliro athi ngokunye okuzakhangelwa ngumantshi unkosikazi yeukayizuda ngomvulo. Lesi sicelo sethulwe ngokhokhela abathutshisi umnumzana Pardon Dziba ngemva kokuba umfakazi kahulumende u-Detective Assistant Inspector George Garauzive we-Law and Order Department esephe ubufakazi bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
U-Stella Rambisai Chiweshe owayengumculi dumo ecula imbira kasekho ubhubhe namhla emadabuka kusa emzini wakhe eGambuzuma elidolobheni leHarare. Ubesaziwa ngegama elithi Mbuya Stella, njalo ube leminyaka engamathuma esikhombisa lasikhombisa 77. Umnumzana Nicholas Moyo, umqondisi weNational Arts Council of Zimbabwe, uthe uMbuya Chiweshe ube lomkhuhlane wemvukuzane yobuchopho brain cancer. Umbuya Chiweshe wanikezwa imiklomelo eminengi eyomculo wakhe wembira kwele Zimbabwe kanye lemazweni aphetsheya. Imiklomelo le igoqela iBillboard Music Award, iNAMA, NAMA Lifetime Award, leNAMA Legends Award. Kukhangelelwe ukuthi uzabekwa esiqintini sechinyika esigabeni seGoromonzi ngomgqibelo. Ibandla lemthwakazi Republic Party selisole kakhulu ibandla elibusayo leZANU PF ngabathi kungahloniphi umthetho njalo bethi leli bandla lenza santando elizweni lincediswa ngamapholisa. Lokhu kubuya ngemva kokutshengisela kwamalunga eZANU PF kuliviki esithi asekela abathengisa emgwaqweni lwedolobho lakoBulawayo okungaphandle komthetho njalo efunga ukubana akulamuntu ongabasusa endaweni lezi. I-MRP ithi izenzo zebandla leZANU PF zitshengisela ukuba libandla elingcolileyo ngazo zonke indlela. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP ngalolu daba.
Sinanzelela ukuthi ama-draconian laws lawa isikhathi esiningi u-oppressor uyawasebenzisa ukuncindezela abantu abaphikisana laye. Yikho uthola ukuthi abantu beZANU PF abazihluphi ngokuklia imihlangano, abazihluphi ngokuthi ba-informe amapholisa bengacabanga lokho bayakwenza ngesikhathi sabo. Kodwa kuyasimangalisa ukuthi bakhala ngokuthi abantu abathengisayo laba abangasuki ezitaladeni njalo bonke kumele bathathe amakhadi eZANU PF bebuye bayirejistela ukuvota dela iZANU PF ukuze bakhupha ama-councillors akoBulawayo. Abangakunanzeleliyo lobo labangakuvumiyo yikuthi uhlupho olubhekane lamaZimbabweni onke lukhozwe yiyo iZANU PF government enguhulumende wamasela, enguhulumende wababulali, onguhulumende wabakhohlakahle. Yikho lapho kulodubo khona ngoba yena upresident wabo u-Emmerson Mnangagwa uthe ekampeyinela ukuthi avotelwe ngo-2018 wathi uzocreate 2 million jobs eZimbabwe lapha.
Uhulumende ka-President Mnangagwa uthi yena ye imisebenzi useyidalile, imisebenzi mningi lokhu wathatha umbuso.
Siyamangala ukuthi uBulawayo uyenyanyeka kathesi ngama-vendors futhi kakhulu ama-vendors wonke ngabantu abavela khona lesishoneni. Lisanazethi bala abantu kade bebhoda behlabela ingoma lezi, bonke bebehlabela ingoma zasishona. Okusibangalisayo ukuthi hawu kanti uhulumende lowo unguhulumende onjani ovalisa ama-industry ayokuthi abantu bonke babe ngama-vendors. Yikho njalo sokulama vendors for Emmerson Mnangagwa okuthiwa ngama vendors for ED. Kodwa konke lokhu yikuganga kweZANU PF. Njalo amapholisa thina sesicabanga ukuthi vele kumele atshintshe ukuthi kuthiwe Zimbabwe Republic Police kuthiwe iZANU Republic Police ngoba umthetho nxabe u-applya kithi kuhlukile lanxabe u-applya kumalunga eZANU PF.
Ngani usitsho njalo Moyo?
Thina abantu bethu bayabolela ejele baphiwa amacala abangayizwanga baharaswe betshaywe kodwa abeZANU PF bayekelwa ngakunjalo banjwa bengabotshwa.
Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le-MRP esixoxela yekoBulawayo. Sibe sakhuluma lomnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU PF, ukuzwa olwabo uhlangothi ngalolu daba.
Ngiyakuzwa Sibili ukuthi abantu abeZANU PF babebetshengisela edolobheni lakoBulawayo lokho, kodwa ukuthi kabatholanga imvumo yabacelanga emapholiseni umbane okukhiphayo khona ukuthi abakucela abacelanga emapholiseni. Ye, ambone ukuthi kuliqiniso lokho. Njalo okunye okukhona ukuthi sokela asike sikhangeleni lapho, kanti vele khona idolobho lakoBulawayo kumele livunyelwe libe lisenza ukuchuku ebantwini abahluphekayo, libathathela ogogo abahluphekayo abasebenzela abakhangela izintandane abasela besemgwaqweni bethathela izinto zawo siya okushinwa siyayenzwa abanye besiyazidlela amapholisa nalana kumasipala amasela nalana ebezidlela izinto zabantu abahluphekayo. Kambe abantu abahluphekayo shuwa abagcina izintandane abantu abazihluphekelayo kunje nje izikolo zivule abangalaluti abangalani bayathathela izinto zawo.
Ngubambe umlomo khonapho Gawule, abamabandla aphikisayo bona bakhala ngokuthi lina lenza santando, selizenzela lina umthetho wenu eliwufunayo njengebandla. Bathi bona nxa bona bengenza njalo lina liyababophisa.
Abantu beZANU PF laba ngabantu abalezwelo abalesihawu ababonayo ukuhlupheka kwabantu ukuthi abantu bafanele bengahlutshwa nxa besestridini. Kokuqala umunicipal akabe nguye olungisa indawo eziqondile ezilabantu, ayikona ukujova abantu bebasema emagangeni ngale laba akulabantu abazafinyelela kuyathenga khona kungoba abantu laba abahluphekayo lapho ukuthi uthi iZANU-PF iyazenzela imathanda asiko lokho sokela ayisiko lokuthi iZANU-PF izenzela imathanda iZANU-PF ithi abantu kuqala kanti vele khona nxa sokuyagijinyisa ukuthi abantu bamasipala wona bana bebethatha izinto besiyakudla labantu laba omazayi labana besiyakudla izinto labo labafazi babo besidla into zabantu abahluphekayo kwese ukuthi abantu iZANU-PF izagoqiza andla kuphela ithuli ithi izinto zonke ziright aya kukholokho akusoze kuvumakale khonokho sokela.
Udaba olulandelayo luveza ngiyaxolisa lo belilalele umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU-PF njalo owake waba ngusenator esixoxelaye ekobulawayo. Udaba olulandelayo luveza umbono kahulumende weleMelika. Melika lele Turkey selikhombe abantu abane lenhlanganiso ezimbili eziphathisa ele Iraq lele Syria kumbe iqembu labamalwa becatcha be ISIS ngemali kukhanya laba bantu bebephatheke uncediseni ekuqatsheni kanye lokuthumezela lokwamukela izimali eziya lezivela kwele Iraq la kwele Syria mhlaka 5 kazibandlela iofisi yogatsha olubona ngezemali elawula izimpahla zangaphandle kumbe iOffice of Foreign Assets OFAC yaqoka umsunguli wale nhlanganiso umnumzana Abd al-Hamid Salim Ibrahim Ishmael Brukani al-Katuni amadodana akhe umnumzana Mohammed Abd al-Hamid lo mnumzana Umar Abd al-Hamid kanye lo mnumzana Luwe Jasim Hamadi al-Juburi kulandela isinqumo 13224 esasisipha usekelo lwemali kuqembu lamalwa ecatshala ngesikhathi esifanayo iziphathamandla zakwele Turkey zabavimba ukuthatha impahla yabo. Umnumzana Abd al-Hamid Salim Ibrahim Ishmael Brukan al-Katuni isizalwane sakwele Iraq esihlala kwele Turkey okungekho emthethweni. Okweminyaka embalwa edluleyo ube yinhloko yenhlanganiso ye-Wilayat al-Jazeera kwele Iraq ebona ngezemali zangaphandle. Waphatha isamba salinhlanganiso kwele Turkey njalo wadlulisela lezo mali esekela inhlanganiso ye-ISIS kanye lenkokheli yayo. Umnumzana Abd al-Hamid Salim Brukan al Katuni, lomnumzana Umar Abd al-Hamid Salim Brukan al-Katuni, zindodana zika Brukan al-Katuni. Banga malunga asekela inhlanganiso ye-ISIS ngezimali. Ngenyanga kaNhlangula ngomnyaka ka-2021, basebenzelana lesikhulu senhlanganiso ye-ISIS ukuthumezela imali edlula amakhulu amahlanu enkulungwane zamadola $500,000. Umnumzana Luwai Jasim Hamadi al-Juburi, umsizi wezemali weqembu mbule ISIS owayesebenzisa inkampani yakwele Turkey. Linkampani ethiwa yiSham Express yabunjwa ngumnumzana Brukan al-Katuni ngeyokuthumezela izimali phakathi kwamazwe eTurkey, Syria le-Iraq imele iqembu le-ISIS. Njengoba laba bantu baphatheka ekuthumezeleni iqembu le-ISIS lezimali besebenzisa inkampani zabo ezikwele Turkey ezigoqela inkampani yokudla iWadi al-Rafaidan ndawonye leSham Express, zombili lezi nkampani lazo ziqokiwe. IWadi al-Rafaidan yahlelwa ukuba nomqondisi wayo nguBrukan al-Katuni. Inkampani yeSham Express yona esetshenziswa kuphela ukuhambisa izimali phakathi kwamazwe eTurkey, Syria le-Iraq isesikhundleni sabagqugquzeli bezezimali ezisekela iqembu le-ISIS esingeqokiweyo ngenxa yokuncedisa iqembu le-ISIS. Isenzo lesi esikamhlaka 5 kazibandlela siqiniseka kakutsha ukuzimisela kogatsha lwe-Treasury ukwehlisa ikhono leqembu le-ISIS ukusebenza emhlabeni jikelele, kutsho ongaphansi kukanobhala wogatsha lwezemali olubona ngomalwa becatsha lokuhlakanipha kwezezimali umnumzana Brian E. Nelson. Senelise lokhu kuqoka ndawonye lokubamba izimali zalezi kampani ngenxa yokuxhumana lokusebenzelana labalingani bethu eTurkey ukuhlosa ukumisa imisebenzi yeqembu le-ISIS. Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika. ugatsha luka hulumende olubona ngeziphathelane lobulembo lwe-LCT Postal and Courier Services namhla lusungule uhlelo lokupha izikolo imitshina yama-laptops njalo luvule ngokusemthethweni indlu yokufundela imitshina le esikolo se-Queen Elizabeth the Second Primary School eNkulumane. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuntatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu. Ngiyaxolisa sizabuyela kuhlelo luka Anna okwakathesi kuhlelo lwe Woza Friday silomculi odabuka eBinga uSihlobo Mkhwananzi odume ngegama ngengoma yakhe ocula elithi uGagisa yena ucula umdumo wombhaqanga asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Gagisa ngomunye wabaculi abalutshwana abadabuka emangweni weBinga. Uyinzalo yakhona ngena Mkhwananzi ubatshele ngembali yakho.
Ngizalelwe eBinga, ngikhulele khona nje neBinga esigabeni okuthiwa eChibila. Ngafunda khona eChibila Primary School khona phana eBinga, kanti secondary ngiyenzele eNhlandla secondary. Inhlandla secondary iselupane maolandi Changa lapho maolandi Jotsholo. Hlahla secondary kanti ngayiqedisela eLusulu High School. ILusulu High School iseBinga. Mina vele ngumuntu waseBinga sibili. Mathi notsi ngikhona le ikoyithi khona.
Uqalise esemncane uGagisa wazwa kubona ukuthi sokumele agcinezele umculo wakhe ngo-2020.
Kukimi ngiyakuthanda. Kukanti kukuhlabelela umphakathi ngiqalise nje kuwona lo mnyaka ka-2020 kwelapho engiqalisele khona ukuhlabelela sengibhekane lo mphakathi. Igama lona elithi Gagisa bangiphile bona abantu bembona lapha ngihlabela yebo abathe uGagisa mina bengatsho ukuthi uGagisa. Kukanti ukuthi Gagisa lokhu kuyisitemo sakomkhwanazi. Mina nje umculo kimi. Kukanti wakathi singwayamise umculo wami ngathi yimbaqanga kodwa-ke hhayi ngihlabela nje umculo okimi enguzwa nje ngukholisa.
Gagisa ucula endaweni eziningi okuhlangana khona abantu bezilibazisa njalo umculo wakhe bayawukhwabitha. Unedlalata lakhe elitsha uGagisa
yikhona i-albhamu ngikhuphile ngomnyaka odlule ngo-2022 lapha ngo-November 8 tracks engizibethe phaa kwi-albhamu kanti vele sezitholakala njalo kuma-online stores. Ungatyipa nje ukuthi uGagisa ekhaya liyaphuma i-albhamu likaGagisa.
Thank you.
Umculo wakhe ugagisa usutholakala pho abalandeli bakho bengakuthola ngaphi mkhwananzi?
Ngikhona ku social media, Facebook, Twitter, ngikhona uya usethu ugagisa uyabhala ukuthi ugagisa you start with you. Ungathi gagisa kuphela kuphuma gagisa abaningi njengoba njilo nje ukuthi isitemo sakwamkhwananzi. So elami igama ugagisa. Atholakala kubo Facebook, Twitter, YouTube and everywhere nyanye sisesikhona ngiyabona.
Bese uhlelo waza oza Friday silomculi odabuka eBinga usihlobo Mkhonanzi ecula ngegama lakhe elithi ugagisa libe lempela sonto elithukela Thulumba igama lami Ezra Jesus Banda.
Sibonga lapho Ezra Jesus Banda logagisa. Inhlanganiso yeOperation Dudula ithi isisungule uhlelo lokuhamba ezikolo ikhankasela ukukhitshwa kwabantwana bezizalwane zakwamanye amazwe asebefunda ngesikhathi kulabe South Africa abangakatholi indawo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeOperation Dudula eJohannesburg uMnumzana Siphiwe Shabangu utshele iStudio 7 ukuthi basungule lolu hlelo ngemva kokubona ukuthi kulabantwana abaningi abakwele South Africa abangakatholi indawo zokufunda ngoba sezithethwe ngabakwamanye amazwe.
Ikhampeyini yethu yenza show ukuthi abantwana bomzansi South African kumele bathole iy'kolo. Kungani ne-situation la bahlele ngaphandle abanayipeyisi ey'kolweni why nabantwana bama-foreigners baseyikolweni ze-government mainly sithaketha government schools.
Lo mkhankaso ususolwe kakhulu ngabazali nenhlanganiso ezimela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Umzali weZimbabwe obuye njalo abemgcini isihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo uNkosazana Victories Mathutu ngomunye wabangathokozanga ngalo hlelo.
Abazali bakhathazekile bayethukile kakhulu kunzima futhi lokuthi abantwana manje baye esikoleni labazali kunzima kube ukuthi bathumele abantwana esikoleni ngoba akabazi ukuthi labo bantu bedudula bazofika nini ezikolweni zabo abantwana baphinde babadudule babaxoshe esikolweni.
Imizamo yokuthola ukuphawula kogatsha lwezemfundo ukuthi lwenza ceboni lokuthi abantwana abavela kwamanye amazwe labo bangaphazanyiswa emfundweni yabo ibingakaphumeleli. Kodwa kumsekeli kamqondisi walolu gatsha uMnumzana Terence Khala usanda kutshela bezindaba ukuthi ukwenqabela loba wuphi umntwana ukuthi afunde ikwephula umthetho weSouth Africa.
Njengogatsha lwezemfundo semukela wonke umntwana loba ulamaphepha kumbe akalawo.
Kulezi nkulungwane zabantwana beZimbabwe abafunda ezikolo zakwele South Africa, iningi labazali balaba bantwana selike lahlaselwa ukudlakela lwezenophobia oluhleli luqhamuka. Kodwa inhlanganiso yeOperation Dudula ithi uhlelo lwabo lolu aluhlangani nezenophobia. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Good Life Talk namhla kuhlelo lwe Life Talk sicubungula udaba lwe delimitation report kanye lokwenzakale emthethweni daba kuliviki. Singakehlukani sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye ZTC ithi izahlolisisa izikhalazo ezivela kumalunga edale le parliamente lawo we Senate ngogwalo lwe preliminary delimitation report. Owayelipholisa owetheswa icala lokubulala abantu abathathu Jason Mubibi umiswe phambi komthethwandaba namhla. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo. Yimi uGaino Saidi nsithi sasidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.